kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ya lijani basakazi, hayi thina siyaphila, hayi thina abantu bezandola sesikhathele ngabo lapho. Izano sikhathele sivele, hayi asakwazi lokhu, athe sibamisa umhlangano ukuthi kuyini ozakulungisa umnankakho. Umnankakho sebuleli ilizwe lo, akubulali ilizwe vele. Odokotela akaholisi, khathesi uholisa amadokotela labanye ngama-$30 US dola ebesesithunika abantu imali. Akaphume embusweni lokhu, ake phumule vele, kayekele lokhu. Lalaba bathi bangivotela ngikwathi bathi bavotelani. Abantu abadliswa ebantwini ngabantu bezanu bayahlupha. Uthuma lo vele lo la uthuma lo vele ngalibani uyaphuma lapho vele usesibangela umsindo elokhu ze. Ulokhu uya kuma studio ekhuluma ngawo umunye ngawo uyasalela le udlalisa ithulo lokhu ekhuluma labanye ngiyabona. Umfana nje eBotswana.
Salibonani, salibonani balaleli, kanye bambisi bemazweni ithanda ukulibingelela. Ngithi linjani, njani isihlobo zami lonke lapho elikhona. Thina siphinde kahle siseBotswana ngalesi sikhathi sikhuluma kanje. Igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya lisuka eLupane endaweni yaseJotsholo, engombani koNcube koMguza. Uyazi isihlobo zami kulusizi olukhulu kakhulu lokhu esikuzwayo, okomaphasipoti. Kambe iphasipoti mayisiya dura ngale indlela. Kambe sizakwanisa thina esihlala emazweni, ngoba ma uthi ikhakhulethi imali yakho nakobo 3,000 something, masiyithintela emapuleni ngama 3,000. Ithatha iminyaka emingaki nale passport? Ende khonapho uzoyithatha ipassport yakhona ugadangana amabhasi, ngoba ezinye izinto abakhokheli bakhuluma ngokuthi bona bangabakhokheli, kodwa esinyeni sibenjele ukuthi kodwa bengabakhokheli, kodwa abahlale phansi becengisise izinto. Thina sihlalela ukupani, kodwa but imali okusuka eJotsholo usiyadlulela ukupani usiyabulawayo komsipheni, imali eningi kakhulu ukuthi angakuze uyikhulume laziyo le passport, which means lokhu sokuyisithengiselo sokuthi sokuyikulokhuzela abantu lokhu sokuyikubulala abantu. Ngingela amaningi ihlobo zami, sesicele kupresident wethu osikhokhelayo, singeze singamfakanga yena wagidingela ukungena phambili esenzela ukuthi besikhama kahle. Hayi siyakubonga lakho, ngeze sikhame kodwa ngibe siqede, angibe siqede, sikhona siyaphila. Kwamanye amazwe nale mali oyikhulumayo angeke wafa wayibone, uzayibona emaphupheni, awuyibona hayi ngisho angeke wafa wayibona. Hlobo zami, sikwamanye amazwe sikhuluma sinje, so thina siyakwanisa ukuhlala singamadabulapho, siyakwanisa ukuhlala singamadabulapho, vela sidlali njalo vele, siyahlala singamadabulapho iminyaka leminyaka. Le mali angeke wafa wayibona, uzayibona emaphupheni.
Indaba engingakhuluma ngayo lapha ezwisa ubuhlungu nje indaba le evesa okuthiwa khona sokuzongezwa isikhathi se-load shedding. Kambe kanganani kuvele nje ugesi wangikhona evele ethatha isikhathi engekho nxa sokuzathiwa sokungezelelwa isikhathi. Kufana nje lokuthi vele yena ugesi lo vele kasekho, kufana lokuthi vele kasekho. And nxa usithi uyananzelela khathesi akusela mehluko umuntu ohlala ekhaya lohlala edolobheni. Kambe yona i-government yakithi yona le ithini nxa isimo sinje? Yona iyiyo futhi ethinde yomisela abantu. Kambe ubaba yena lo uthi abantu baphile njani? Kambe labo bona laba abathona besithi izano this izano that, kodwa kuphila impilo nje. Mhlawumbe kubona ezindlini zabo yonke into i-right. That's why bethona beqina nje, ubezwa nje labanye abehlangothini bakithi beqinisa sibili imihlathi bekhuluma izinto ezingazwakaliyo, ngoba bona bayadla bayasuthe ezindlini zabo labantu ababo balala belamalayithi. Mhlawumbe bona abalayo leyo load-shedding, ngoba ngempela xa ule ngqondo ezikwanileyo angibona ukuthi ungathona ukukhuluma usithi izani right wona ulamba kumbe mhlawumbe uhlala eminyameni. Hayi akula ngqondo lokho, akula ngqondo, akula ngqondo. Ngiyabonga.
Kunzima lokho kusekhaya ngapho ofaro bakithi labo, hey kunzima, abakanhliziyo, amalungelo abantu asabulawa, abahloniphi, ma ungakhuluma sokufanele ubulawe ngoba ufuna ukuba sisuse kudleni. So okwenzakala ekhaya kubuhlungu kakhulu, awamalungelo abantu asihlohlweni. Futhi uma ithithi lingelelethela ubaba laphana olupane emzaligwa kusobhuka uCred Ncube ubaba uJeconia Mpofu. Ngithi mina ngiyabakhumbula abazali lokho sasuswa yiso isimo seZimbabwe leso phela sikude labazali. Ngiyabonga futhi Mike, bengithi ngidlulise nje ukubingelela lokubonga uhlelo olungathunjwanga e-Studio 7. Ngiyabonga kakhulu.